kubangelwa ukuthi uhulumende kaBiden ukhangelele ukuthi efake umthetho ukuthi abantu abangenayo kwele United States ngamadabla kumele bephiwe amacala. So mbona ngani i-announcement leyo ukuthi umthetho lo uzafakwa. So kubangela ukuthi abantu abaningi bezame ukungena khathesi umthetho akafakwa. Yumbono wami. Kodwa iqiniso ukuthi vele yona ibhoda ye-Mexico le-United States vele ihlala ilabantu abachamadabla abaningi babuya belanda inhlelo ezehlukeneyo, abaningi babuya bezofuna ukuyenza ama-seasonal farming, njalo abanye balande ama-family members ukuthi be-united ama-family members. Njalo kwesinye isikhathi kujalo kwalezi kliwi ezingenisa izidakamisa loku nenginengi okunjalo.
Yona indaba yabantu bona labo abafuna ukungena kwele Melika, ubona ungani ingaqedwa njani?
Ngombono wami indaba leyi ayisoze iqedwe ngokufaka umduli, ngoba ungaze ufake umduli bayagebha phansi. So okwenzakalayo faka lokho kweZimbabwe leSouth Africa ukuthi ungaze ufake umduli kuleMpompo abantu bazangena, ungaze ufake amasosha kuleMpompo abantu bazangena. I think okufunakalayo okumele kwenziwe i-government ye-United States isebenza lelizweni le-Mexico lamanye amazwe aye-South America ikuthi bebe lama-program avumela abantu abavela e-Mexico ukuthi bebuye bezosebenza, bephiwa ama-visa, bephiwa ama-permit, bethi bengaqeda bebuyele. Ngoba abaningi bafuna vele ukuthi bebuye lapha during i-farming season, lokhu i-spring sizafika kunje, bafuna ukubuya lapha bezosebenza. Abaningi baqeda ukusebenza bafuna ukuthi bezobuyelela emakhaya abo, bephenduke futhi kwenye i-season ebuyayo. So ngombono wami ngibona ngani kungaba le program evumelayo ukuthi abafuna ukubuya bephiwe ama-temporal permit ukuthi besebenze. Njalo kungaba le mthetho emiye ngafakwa ikakhulu nxa sikhulumela abantu abangaveli e-Mexico kumbe e-South America. Siyazi ukuthi abantu bayabuya from e-India, e-Africa, emazweni amaningi bethole indlela yofika e-Mexico ukuthi bengene kwele-America. Abanjalo kumele umthetho under i-UN Convention bengavunyelwa ukuthi befuna ukuzoclaima i-political asylum kwele-America, kodwa kuthiwe becleme i-political asylum lapha abafikele khona. So nxa umuntu esuke e-Africa wangena e-Mexico kumele ucleme i-asylum e-Mexico, ayikhona ukuthi uye kwenye i-third country in this case udlule e-Mexico ungazikanga uhlupho lwakho, then usucross usiya America usiyabika uhlupho lwakho. Yikho kunganceda. Kodwa laba abavela bevela e-South America ngabantu abaningi abafuna ukuzobona ama-families bebuyele, abaningi bafuna ukuzosebenza isizini eyodwa bebuyele. So mbona ngani indaba yama-permit ingasiza.